Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifunga njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakeni.
Ngizizwa ngezame ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishiswa kudala bafune sebeza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo.
Sokusele sokula amatita 1-2 out of medulu kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local.
Ama-teacher la ayabaleka eBinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yesikolo.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele bazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulubilisa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeliwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alithumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi zingezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba leHerald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni weSABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. uMbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengazezisobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Yabe-ke kulezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izane ibuya ifuna ukuthi ithathe abantu ibafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo. and into the Zane in Ewusung, Bakuli, with much better in Bali, Yabo, Abanti, Abangaz, the village, Sala, Bashun, Seven and a Bind. Wakina inyamalele parati kwa za kandu wa ndaralani ki ekonomi ya kuwa SIP nyezani ule ule na mchange ii zapu ea ili tuzenda ya kulu ii ama hapato ama imatirele na mchange ya imatirele mbaka ala avula tuzenda ya imatirele so ula zibiba ya mawishu zibiba ni sarelele ili iso le mbali uti yungo wange OSDC bebizwa na manya mapati ya manani ikonjo ba puma lani kuna pana hiki sima kangana nyanga wanda ba mele abandu ababa landi lae so umawe puma kuma hiki chonjo nguti kwa abandu wana ababa mele baza puma lani
ngagui kutiba sala pansi umnumzana Chamisa Lomonga Meli Mnangagwa kase kase kuyini obonu ngani bengaku kulumisana ngako ogu ngaisuko kulumende omanyano
I think the umnaga kubia mepon kutayenze umesanga na pansi de Chamisa ampi de amenze lae and the unfortunately this is uti nina ngea mumbono UMTC na asoba ndaba mshula vele so bengakina jese kilene watuwana ama positions of course kuza yazaluwa yazala ngo 2018 kutine jese kutibani hone in terms of the economy but like mao kangalisi something kangalia like that akula njene going forward ezo puma ngoba those people bafana kule kulo kutu kitemba nyana ongana banda bakubona ya kutami but umuntu ole pulinkara na nisi zeti kuya bono kutu njene hindi wani hindi kutu njene ya panana yuko abandwe aba nengi aba pulinkara na nisi auto yudu kala tenki nye kone zinawe manje nye aso ye party kona uangkele kutu umuntu wate zefumi power wakiti mwata lafansi ya mkazi, wa advisor ya mkazi uchamisa angaenza iti ndele siti menta yena wakiti ya advisor ya mkazi
loge ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingweti kwezo mbusazo ube kuluma ikingweni le studio 7 SA South Africa. Kulo kusilela kwamatitshala eBinga ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhu seninto ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi kawasakwanisa ukuthi bebuyele ngiko sebetranse ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sebe sokuthele sokola amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusela abantu abayi-2 amatitsha ama-local because kufa bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi.
Ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njenga ngapha kuwadi engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengesitongo lesi na Magonde Primary School lalate kuyi anexe Champongo eka buwa vile kati everywhere vile hati baandu la wana wabu ya beba nengi wabiswa ngapa kuma ematepele ngati ematepele ndi yonki kate binga hapa vile wabu ya wabiku vafawa ngapa kate esi manji sibe wuyela sibe siti inda ya mkwana ukacha na langibu o uti vile uti unge na bantu aba ngapa ku science bwosi government iti kai kwa nisugu employer kate esi
manje kuhamba ganjani abantu wana bayenza njani njongo ba siyazu kuti iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama examinations
ikho kwehlula kwezinye isikolo njenge kabuka secondary badinga omunye oyabanye izakhamizi ababengama temporary teachers sebefundisa even kuma primary school lapho Champongo lapha so kuyindawo yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi badinga ama-local abantwana abaqeda o-form 6 abanye bavela kuma colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakeli ngaki brose imali kayekho so abantu abana babhadala ma abantu abayahamba legalani ebhadale temu ebhadale igalon so kuyakuthi unenamba enganani ukuthi abantu abangikhona etole lokho yabe yokubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini lezi phathamandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi wama-MP lethu sila ama-MP abayi-2 bayakwazi into eyazakala evena o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zokuba zonke zithatha political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto akhona vele abantu evena ama-councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukanasokuyabe sokubuya abanye abantu sebebuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njani okuyizinto akhona ama-MP ba awesibile ukuthi into eyenzakala because athi ngabantu abahlala emizini yabo ngama-local people labo
Hello ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla leMDC.
Lo yithi okungaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama-teacher manage the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-buses labo-fuwer abatholakali that could be one reason although angingacheck ukuthi ngibone size zibili ukuthi yiziphi izikole eziningi but generally izikole eziningi zile-challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi yadinga okuyimandlana kwake kobulawa ebhenki kasakwanisa ukuthi ephenduke after-day seyahlala maybe 1 week 2 weeks lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphenduke emsebenzini so that's any problem esikhanya ingalimaza izikole eziningi then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-ministry of education and there bathi bona ku-primary one teacher kufanele bela abantwana abayi-35-45 khonapho so yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inumber ingaba ilitshwane teacher besebamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kulama-teacher abenikwe i-government
njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni
but ungapasa njani umntwana engelatitsha yini umntwana upasiswa ngutitsha ungakakela ama-results ka-last time i-last examination kwakhanya sobala ukuthi mat north kwaba ngenye nje ezindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu kuekhulwini ama-percentages e-pass rate e-mat north ayemalutshwana kwaba lezi zathu eziningi esinye isizathu yisho zona sokuthi amatitsha ayatsilela indawo eziningi ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi elizwiwa ngabantwana so those are some of ama-challenges sala sikala ngawo zama ukutshela uhulumende but khanya akuzwakali ma
lona udubo lona lolo esiyasiluzo lokubana kuhanjiswa amatitsha la angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapho
lo indaba eziningi udubo lukhona lona lolo uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyene le-culture ngoba umntwana nxa ebefundiswa nge-language kufanele efundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo utitsha yenalo so yathola ukuthi isikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa iy'ngoma zakhonale abangazaziyo behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelela lokhu abakudlala ekhaya so kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhlekise lo titsha labantwana konapha udubo lukhona sibili ngingabhothi indawo eziningi edinga hazi lutshwane izikolo ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isitonga
Hello ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etiyeneyo Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imoto emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemoto eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu i-$100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembhobho emibili iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwesisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekesha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekesha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makhondomu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lilaleleke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi salibonani kustudio 7, mina umnangagwa ngimuzwa kahle. Uyabona ngabe libuze mina, mina bengizophendula kahle. Uyabona ibondi into ebifuneka kuyo umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanye amazwe waliyenza ibondi lelo laba lodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune-currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ihambe yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Ipoint kamdala iqinisile, uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emkondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu aba-understand, mina nga-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa. Mina mangisuka eSouth Africa ngingena eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency, uhlutshintshe irandi lulenze libe yipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency, ma uphethe irandi lifike liphelele border, utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe, ilizwe lelana ngabe li-right lela? Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe liyeke livuke vele lingala mthetho, umuye lo muye ezenzela okwakhe.
Salibonani kustudio 7 njani bakithi, bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile, ungabheka amaphathi wonke ngomabili, i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uZulu eZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi nini abananda bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo, ukuthi bephumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakale imisebenzi, kwenziwe njani, kuqhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe. Hayi inkani okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, uyabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngingatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izonezi ezifana lo ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, ungazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe i-certificate bazasebenza, basebenza ngapi ngoba ekhantweni nakulalisi akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina ma-minister ngaze ngitsho ukuthi ngaze libafundise abantu abenu, okusalayo baphuma besebenza emazweni, okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani. noma ulalela nje ama politicians bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe akuzwakali vela kulazi akulaye indlela ukuthi uqonda kuya mina ngowami umbono ngokukhangela kwalo ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe so ika nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze ibusiness kuvalwe nje njengamanye amacountry laphumelele njengabo America ku-South Africa umuntu ofuna ukusebenzisa igovernment asebenzise igovernment umuntu ofuna ukuba yingusobusiness somabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele igovernment imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption yesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona lawo maminista akhona ngiyabonga
Jane Baskakal with Studio 7 ngiyabonga ngelithuba ngizocela ukuthi imbongo ubaba wami ngisaleleyo ngithi happy Father's Day baba khona nasenkahle ngiphimba ngiyakubonga baba ngundethe emhlabeni ngiyabonga ndathi indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyombali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Iphuto kwaso kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Bakubebona izaphu lezipho njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa yileli lizwe sokungathi izaphu lezipho. Yazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ukuthi amabhunu abone ukuthi hayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasizonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebelelendi kuyini okwakwenzakala lona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi endithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi iphathi yamandebele esayivotele kwakumele ukuthi izanu lezaphu zinintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethile iphathi yamandebele iphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa sakeni imbali lokhu iphumise yaphambili.
Kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala lini bandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokuqhuma umsebenzi wezaphu balombono onjani. Imbono abanye sizolombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu iphathele izwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zelezo yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukuze ukukhangela yona ipolitics isitshintshile, sokunabo-MDC, sokunabo-ZANU, sokunabo amaphathi asemaningi, akuseyiZANU lezapho. So kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la iZANU ile ndawo zayo, ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela ipolitics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo. IZANU la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona-MDC. IZAPU layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuze igxile. Ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona, ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanda Sichiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilo libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011. Akhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abanyade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hhayi sekuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Ikhona ubukhokheli ngambe ukona sikhokheli kwezaphu, ngaze ke ngiqamba amagama kodwa hayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa, e-America, e-Britain baku-diaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress. Bengaya ku-Congress bavule sikiliki bekhethane kuhle, umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi. Ukwenze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hayi lo esimkhethile nje sibakhethile yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha. Kodwa hhayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezela kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane ibe ngabantu asebexabana kodwa.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ayiso Queen Malikwa, ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Malikwa. Namna nkusamamo ingoma ke emnandi, ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakethukani ke sikhangele inhloko zendaba. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.